yeri wa njwe. Nga wa kuzi zisite kuzi kujeneralize. Kuzi amangimuji kukumena nda. Ngova, ite sepsi nga wa ilo kutiri yeni ilo kiani. Nga ti ema kote kile kapsi nga ti sepsi kuzi kumwa pavanda vanda. Elisa sepsi kuzi 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 ukuthi i-territory sika komu ukuthi i-corruption ima-institutions wona la wodwa. So, generally, i-perception yokuthi kune-corruption eZimbabwe, kune-corruption mhlaba wonke ezijikelele. Kodwa ngasikhulume nabantu sebebani.
Kodwa lina njengamagqwetha baba Sithole liyake lihlangane lakho yini ukukhohlakala mhlawumbe kwabathutshisi amapholisa kumbe lezinye izisebenzi zikahulumende ekuqhubeni umsebenzi wenu?
Hayi, mina cha. Mina ngiyifunda abantu okuyabe kuthiwa kwenzeka i-corruption. Ngiyadifende successfully ngoba kuyakungena kufana. So, angingahlangani lakho oku-directly involved in. Kodwa sengisitsho ngingathi ukuthi akwenzakali. But into engizama ukuyitsho ukuthi nxa kungela bufakazi obucacileyo, njengoba ngisitsho ukuthi ngeke ngisitsho labantu successful. Nxa kungela bufakazi obucacileyo, ukuthi u-remain an allegation. But that allegation kithi kufuke iprove beyond reasonable doubt. Then uzoyitsho ukuthi hayi uzibani is really corrupt ngoba sengajwela ngecala.
I-Transparency International ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe akhohlakeleyo kakhulu emhlabeni jikelele. Ungathini ngalokho?
Ungakwazi ukuthi basebenzise i-threshold. So ngiyavumelana nabo kumbe ngiyale ngingase betsho njalo. Ngenxa yokuthi i-threshold abayisebenzisayo kumbe i-information that they are basing on iyabanyazi. Ngakho-ke ngizakuthiya kunjengoba kunjalo. Not ukuthi abantu sebavulala amacala kumbe bazabaaa.
Kukhona yini lapho ongaxwayisa khona obona uhulumende esilela ngemizamo yokulwisana le nkohlakalo?
Into engingayitsho nje ukuthi abantu laba bahlala bekhala ngokuthi ama-payments abo amancane. Abantu laba bahlala kunegotiate nje ama-salaries yonke indawo. Ama-working conditions bahlala bekhuluma ngawo yonke indawo. Into zonezizo ezenza ukuthi umuntu athune ecabanga ngelizwe. So as long as khonokhona kuyinto kungakakhundo, sahlala sikhuluma ngento yena lezi. But umuntu ozitholele into zakhe ngendlela nje efaneleyo, konke nje kusebenzeka kuhle. E-proud ukuthi ungumuntu kahulumende, uyakwazi ukuthi athenge imoto, athenge indlu. I mean, I don't think ukuthi kungaba lokukhonona okunjalo. So if we're going to work on that front, I think singaphumelela.